I think so. Let's cut it. Sometimes we are going to make allegations and allow with internalizers. When I'm alone with Abuandu, so we starting money is 77 and then I see so good. I don't know what I'm saying. The sense of the more is the sense why you go up about the sense cut to the Bangabona in my basket by 77. Yes, Ninjela, who I see the legend killer about telecom Amazon and the Labour of 85 with the Bangan 77. So
Kodwa nxa sikhangele wona umumo okhona elizweni, kahle kahle kuyini okungenziwa ukuze abantu bengagcine besebenzisa imali, bechaphaza imali ngesikhathi lesi khona belwisana lo mbuso okhululekile?
I think kumele kube nokuzimisela ukuthi abantu bangathi bazimisele ukuthi belwele amalungelo obuntu kube khonoko. Kumele abantu njalo bengabi yizihwaba, ngoba I think kwesinye isikhathi sisuka yona le izane esiyisayo sisuka sihawukele njalo ukuthi abantu bezane bahamba imoto ezinkulu balezindlu ezinkulu, lathi besengizama ukuthi sikompite labo ukuthi lami ngibonakala ngihamba i-Mercedes Benz kumbe inkalakati emoto lamaviri ayi-6, lami ngikhanya ngihamba imoto ejhabhula iviri emuva, lami kukhanya ngihlala endlini enkulu. So the more abantu bezama ukulwisa izano, the more befana nalezano. Into I think abantu abamele bekulandelele ukuthi i-system le eyobugwelegwele nobuhwaba eyalethwa izano singena la ebantwini, especially inhlanganiso lezi ezingane zilwela amalungelo oluntu. So abantu kungamele bezinika amakhoda bebone ukuthi nabe sincedisa abantu la ngempela, bayancedisa imali, banceda abantu imali abayitholayo iyagcina ifikile ebantwini bona abathe izafika kibo.